Endaweni phose zonke kwele South Africa abantu bebephatheke imisebenzi yabo yansuku zonke bengazihluphi ngobizo lokuthi kuvalwe konke kube lokutshengisela kwensolo yabo kuza abaselizweni. Abebengaphathekanga laba bebengathandi ukutsho ukuthi yindaba bengabanga ingxenye loba nje bulenjini be-internet iningi belikhala ngokuthi kufana nje lokuchitha isikhathi. Kodwa ngendaweni evale ezansi yeJohannesburg kulehlekana labaphume bayatshengisela. Abebetshengisela laba bavale imigwaqo ngamatshe batshisa namathaya besithi akuxotshwe bonke abokuza ezitolo ezisathuthukayo ezidume ngokuthi ngamasipaza kwele South Africa. Bathi zonke lezi zitolo kufanele ziphathwe izalwane zakwele South Africa. Omunye wabebetshengisela laba mnumzana Michael Maleka ongumgcinihlalo wenhlanganiso ye-Operation Dudula ePretoria. Uthi akuziseka ukuthi kungathi iningi labantu bengasebenzi emalokishini, uhulumende abesevumela abokuza bethatha amasipaza okuyiwo angaphilisa abangasebenziyo.
Into esiyifuna kuye i-GNU noSibele ngokwakhe self as a president makaqabange kahle asicabangise kahle ukuthi into azikhuluma ziyakhoneka. You are not saying mabahambe, sithi mabeze la ecountryni legally. Those who are illegally mabaphume kahle straight. Siyakucela president, do that because of nge-COVID wasithumela amasotsha. Manje siyamangala abantwana bafayikhona awuthumela amasotsha.
ePretoria kulehlekana laba betshengisela elihlangane e-Church Square enzikini yedolobho. Laba bona bebesithi bafuna umongameli Cyril Ramaphosa ehle esihlalweni ngoba nguye ovulela bokuza ukungena kwele South Africa bezoqeda amathuba. Obekhokhela leli qula umnumzana Simadimela Tswene uthele Studio 7 ukuthi bathi ukuthele inkulumo esanda kwethulwa ngumongameli Ramaphosa eyokuthi uzakwenza kube lula ukuthi izalwane zakwele Nigeria zethekelele kwele South Africa. Abanye bebesithi bacasukile ngokwengezwa kwesikhathi amaphemithi ezalwane zeZimbabwe awe-ZEP ngoba lokhu kutsho ukuthi bazaqhubeka besenza imisebenzi okufuze ithathwe izalwane zakwele South Africa. Umnumzana Tswene uthi lobanje ephuke inhliziyo ngokungaphatheki kwabantu abaningi kulokhu kutshengisela ababuyele emuva ngokuthi umongameli Ramaphosa ehle esihlalweni.
Futhi ukuthi i-government is in a law yakuthi certain categories of businesses of economic activities mele siyenze abantu balaba eMzansi kuphela. Ama foreigners must not own spaza shop for instance.
Intatheli yeZimbabwe umxolisi Ncube uthi ukungasekeli kwabantu kutshengisela lokhu kukhombisa khona ukuthi akusizo zonke izalwane zakwele South Africa ezizonda abantu bokuza.
Ama-South Africans amaningi ama-research asekhulumile even kusiya kuma-elections. I-research yabonisa ukuthi abantu base-South Africa bakhathaleke kakhulu ngezinto ezifana nemisebenzi le-economy hatshi abantu bokuza.
Loba nje uhulumende engaphawulanga ngokutshengisela kwalamhlanje, umongameli Ramaphosa ngesikhathi ephawula ngokuthi kuzenziwa kube lula ukungena kwamaNigeria elizweni, wathi lokhu kuzathuthukisa inhlelo zokwethekelela ilizwe leSouth Africa lezamabhizimusi. Ekwengezweni kwesikhathi amaphemithi ezeTP, umphathindaba ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Leon Fraba wathi wathatha leli nyathelo ngoba efuna ukulandela umthetho engakenza isinqumo ngesiphetho sala maphemithi. Edabeni lwamasipaza, uhulumende uthi bonke abalamaphepha asemthethweni labalelungelo lokuqhuba amabhizimusi balemvumo yokwenza lokhu ngoba yikho okuthiwo isisekelo sombuso. Mele Studio 7 ePretoria kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.